yikho lokho ukuthi indaba yodlakela le ndaba yokuhlukumezwa kwabantu kaZulu kusetshenziswa ibutho ayisiyona indaba elungileyo. Indaba yokungabi khona kokuthula kwele Zimbabwe kusenziwa zinkokeli zezanu PF kufanele kube into emayo engaqhubeki siya phambili, njalo uZulu weZimbabwe kufanele azi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ulokhe emelele khona ukuthi uZulu weZimbabwe abe nelungelo lakhe elipheleleyo.
Kodwa umbiko kamnumzana Chamisa leyi iyamukelwa njani?
Basisakhangele nje kathi sekukhanya ngani imbiko leyi iyamukelwe ngendlela ngokuthaba nguZulukazi ubakhulu kwale MDC labe sesikhulume labo bathokoza ukuthi uPresident usephumile wabazisa ukuthi ucabangani njalo nhlelo bani akhangelele ukuziqhuba emalangeni alandelayo esikhangelane nawo. Sisamele ukuthi sizwe inkokheli zamanye amazwe, size njalo lokuthi ezinye izihlangothi ezisamaze naphandle zingabe zicabanga ukuthini. Kodwa sesikubonile ngemva kwamahola amalutshwane ukuthi uZulu ukhanya ethokozele ukuthi uPresident Chamisa ubonakale ekhuluma namhlanje, njalo uthokozele nalokho akutshilwa.
Lithini manje ngalokho kuphuma kweminye imbiko kahulumende ukuthi ibandla le-MDC yilo elabangela udlakela njalo lisebenza lamanye amazwe ukuthi likhuphe uhulumende okhona kuntathela izindaba lokunye?
Into esegcekeni ukuthi akekho umuntu weZimbabwe isizalo seZimbabwe ozelwe kuleli okhwele kuleli olokhe elalela izinto ezikhulunywa yizihlangothi zentathela izindaba zikahulu ezisebenzela uhulumende. Ngikhulumisana labo mina abantu abasebenzela uhulumende abo Herald labo ZBC insuku zonke, nxa sebephumela emsebenzini bangithumela ama-message bethi hayi ndoda usebenza kunzima, hayi angikwazi ukuthi ilizwe lethu sisalikhulula kanjani kwenzeti nxa sisemsebenzini sizizwe singani sikhuluma njengabantu abadala abale ngqondo. So siyakwazi ukuthi basemsebenzini izihlobo zethu zisemsebenzini umsebenzi wazunzima lazokazi uthandi. Le imbiko yimbiko nje ephuma kuhulumende wezanu PF engelani leqiniso kumbe lokuba ngabantu abadala.